sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu mhlaka 26 kumfumfu 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngeviki yokhetho. Ibandla le-MDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elithumi lasishiyagalolunye selokhe lasungulwayo. Kuhoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphethe indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Kalanga House. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elishumi lasishiyagalolunye selokhe labunjwayo. Umbuthano lo wawumele wenziwe kumaviki amathathu edluleyo kodwa amapholisa ala ukuthi wenziwe esipha ukuqhamuka kwesihudo sekholera njengesizathu sokwalela leli bandla. Leli bandla lalithe lizagcoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngoba lisithi nguye owanqobayo kukhetho. Kodwa umgcini sihlalo walo unkosazana Thabita Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ukugcotshwa kukaChamisa akukho kuluhlu lokuzenziwa.
Kusasa njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-advocate Chamisa silo mkhosi omkhulu kakhulu lapha esithakazelela iminyaka eyi-19 silokhu esikhona silibandla. So umuntu wonke waseZimbabwe uyamemwa ukuthi aze eGwanzura Stadium kusasa azebona inkokheli zebandla lelizwe, inkokheli ezavotelwa nguZulu waseZimbabwe ukuthi babahambise eKenani.
Sizwa kuthiwa uzabe egcotshwa umnumzana Chamisa, kuliqiniso yini lokho?
Thina kusasa siyathakazelela ukuthi sesileminyaka eyi-19 silokhu silwisana lezana ilila ngesilalo. Okokugcotshwa hayi kutho ukuthi izifiso zabanye abantu kodwa kwe-agenda yethu kakukho lokho.
Ye manje sike sezwa ukuthi amapholisa kawasatshelwa ukuthi abantu bayacela imvumo sekuyiwa nje. Liyenze njani lina lapha ngodaba lwamapholisa?
Angithi sonke siyazi ukuthi sahamba sazama ukuthi sithakazelele lele langa. Sitheze sizamile satshelwa ukuthi kakwenzi ukuthi silithakazelele ilanga leli ngodaba lokuthi kulomkhuhlane wekholera. Basalise kathathu kodwa sitshayela amakhosi ethu ihlombe ukuthi bakubona ekwakubonyala ibandla lethu ukuthi i-Public Order and Security Act iyephula ilungelo kaZulu ikakhulu uma efuna ukutshengisela ngoba ukuthi isekelo sombuso sivunyelwe. So hhayi wakhathesa basiphile imvumo so kusasa wonke umuntu eGwanzura Stadium.
Bakhona yini abavela kwamanye amabandla elibanxusileyo?
Simemile abantu bonke kumamandla wonke la iZanu-PF sinemile sokukibo ukuthi bazabuya babambisane lebandla lethu ngoba thina sikibandla elithakazelela ukubambana.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umbukiso wamaluba lezilimo ze-horticulture ugqitshwe eHarare ngenkuthazo yokuthi ilizwe kumele liqinise imisebenzi yokulima amaluba athengiselwa emazweni. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lombukiso osungulwe ngolwesibili eHarare ungenwe ngabalimi abamabhizimusi lozulu ngobunengi bakhe. Umnumzana Francis Maphindani oyinkampani yenhlanyelo eSitco uthi batshengisa inhlanyelo ezaphathisa abalimi.
Apa tina as Sitco silapha ukuthi sitshengisa abantu ukuthi tina siyakwanza ukuliplayele seed ukuthi liyakwanza ukwenzani, liyakwanza ukuyilima liphumele export quality produce as well. Isile situation esilayokares ukuthi asila foreign currency. So tina sikhona ukuthi sitshengise ukuthi tina eZimbabwe siyakwanza ukwenzani, siyakwanza ukulima sithengisa izinto overseas as a quality enough for ama markets ona lawo.
Umnumzana Dumezweni Sibanda wenkampani yeTroseza Dzamatura abalungisa inhlanyelo yendumba, umumbo, amabele lokunye bathi sebesungula inhlanyelo yezilimo ze-horticulture ezidingakala elizweni.
Ama sister companies ePresi lawo, like Zambia, Malawi, South Africa, baku-horticulture. Unganceda ngoba khathe sithina siyayenza ama trials esikuthi ngamatshengiselelo ngapha ukuthi sibone ukuthi ama varieties kumbe imihlobo engabamba lula ngapha yipi. Kuyabe sekuyizathu zamatura elenhlanyelo ekhabishi, zathu zamatura elamatamatisi, zathu zamatura elama onion.
Unkosikazi Barbara Madzinga osemsebenzini wokulima uthi ubuye ukuhlanganela labanye ukuthi abone inhlanyelo ekhona le mithi engaba khona okungathuthukisa umsebenzi wabo wokulima lokuqeda inkinga ababhekana lazo.
Managing ama pests, lamanzi. Nxa ungalamanzi awu ungakuyikaphi, funa amanzi. Then manage your pests. Pests are super, it's cut his name. So, ma ungazanga ukuthola imithi, ungazanga ukuthola into yonke, ulime maybe ngama fertilizer. Amanye amazwe afuna bo fertilizer abani.
Oqoqa lomsebenzi wenkampani HPP yakwele Netherlands umnumzana Dick van Ramstonk uthi bafisela ukuthi leZimbabwe libuyele kusimo salo sakudala, livuselele ukulinywa kwamaluba ikakhulu ngoba edingakala ngaphandle kwelizwe. Ngeminyaka yabo 1990 leli lizwe lalithengisa amaluba ngentengo yezigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane amane $143 million. Kodwa ilizwe lalahlekela yilumsebenzi ngenxa yohlelo lokwaba kakutsha umhlabathi okungenziwa ngake ngemfanelo kwasolwa kakhulu ngumhlaba wonke jikelele. Lowo msebenzi ugcine ophiwa-ke kwele Kenya eselithengisa-ke amaluba afika phose kumabhiliyoni amabili amadola kwele Melika. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Export Flower Growers Association of Zimbabwe, umnumzana Gordon Makoni uthi udubo olukhulu yikusilela kwendawo zokulima lokudingakala kwama-title deeds lokuthi belime kulokuthula emapulazini, ethi uhulumende angaphangisa ukusebenzelana labo kulolu daba ilizwe lingathuthuka sibili kwezamaluba kuminyaka emibili kumbe emithathu elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu abahlanu namhla kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngamasotsha ngeviki yokhetho. Ikomishini le ikhokhelwa ngowake waba ngomongameli wele South Africa umnumzana Halima Mohlante. Ababotshiweyo laba bebesithi ikomishini le kumele igcwayisise udaba lwegugurawundi kuqala. Silentathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu obe kulomhlangano. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ana.
ngiyathabula baba Nkomo.
Yeah, kusichazisele ngama feature ukubana ingxaba ngxoza esiyibonileyo kulomhlangano iphehlwe yini kahle kahle.
Ingxaba ngxoza ebekhona kulomhlangano iqale lapho i-commission iphuze ukuqala umhlangano. I-commission bekumele iqale umhlangano ngo-10, yaqala umhlangano ngama-past 11 okucasule uZulu. Bathe befika baqala umsebenzi kwaba nojaha wokuqala onguye ophe ubufakazi uThaurayi. Uthi yena wayesebenzela eHarare ngaleso sikhathi ungu-taxi driver, njalo lokho esebenzela khona. Kodwa ekupheni kwakhe ubufakazi abantu bebekhonona besithi uLamanga yena uLibutho. Ukufakaza kwabantu kuqhubekele phambili, abantu besithi bayayisola i-commission leyi ukuba ize emaNdebeleni lapho owake kwaba khona lo mbhuqazo wegugurawundi owabulala abantu abandlula i-50,000. Bethi ngabe uhulumende uqala ukulungisa khona, hathi lokhu okwenzolo lapho okufe khona abantu abayisithupha kuphela. Undlakela luqhubekele phambili okudale ukuba i-commission imisele umhlangano zapha isimemezelo sokuthi siyakudla ukudla. Ngemva kwalokho i-commission ithe imile kubotshwe abantu abane. Abathathu bakhona ngamalunga ebandla le-Mthakazi Republic Party, oyedwa wakhona ngosakhulayo webandla le-ZANU-PF. Amabizo abo asekhona kodwa amapholisa akakhonfemi.
Ana, ngingenele khonapho. Ababotshiweyo lapha laba lokhe bavalelwe yini kumbe babotshiwe basuka bakhululwa?
Ababotshiweyo laba lokhe bevalelwe base-Central Police Station. Okumangalise uZulu yikuba labo abanye bakhona ababotshiweyo bemele bethe ubufakazi. Wathi ujaha obotshwe ekucineni onguye owesihlanu uSipha Amandla Mafumoyo obotshwe ekucineni ngemva kokuba esethe ubufakazi waphinde wabikela i-commission ukuthi amapholisa amlindile phandle athi afuna ukumbopha. Isizathu sakhona singazakali, laye uvalelwe uphakathi. Njalo enye into emangalise uZulu yikuba imota ebezibopha laba bantu zimota ezingayisizo zamapholisa, imota zezikhulu ezisebenza esipholiseni. Omunye wakhona imota kade ithwala ababotshiweyo ngu-Commissioner Khumalo.
Aha, hayi, siyabonga ngokusethulela lolu daba Ana. Yebo, bangenela umhlangano bakusolile kakhulu ukubotshwa kwabantu laba njalo. Omunye wabo ngomnumzana efidlela Ncube, incwethi kwezombusazwe.
Inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazi wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele
belandisa ngesikhathi segugurawundi ikhobe kumele kuqale ukuthi kube le-commission. Ngoba nxa ngikhangela yena lwana umnumzane obedubula abantu laphana, ngibona sengathi vele nguye engambona ngakithi kulala abantu e-reported wethu nxa kungasiwe nguyise. Ngakho-ke angeke siqale ngaye namhlanje into esawaqale kudala ukuyenza. Kumele kwenziwe kweyisa abantu ukubuya namhlanje ngoba sekufa abantu ababili abathathu. Yebo, kambe baqakathekile kodwa kumele kube labantu bonke kuningi babo bahlonishwe ngokuthi kube le-commission of inquiry. Siyayifuna ephathelene legugurawundi ukuba kulungiswe konke khona lokho.
I-commission le ebuye kobulawa yibumbulo kithi ebantwini bemathebeleleni, ngoba akulangqondo lokhu abakwenza ukuthi bangathi i-commission abantu abayi-6 thina kwabhuqwa abantu abafika 20,000 ngesikhathi segugurawundi. Njalo nxa sikhangela ukuthi abantu siyalamba, akula mithi ezibhedlela, imali ebhadalwa abantu abakhula ngigamba umoklante ngayisebenza emaphilisini ezibhedlela, kule khorera abantu bagijima ngale bagula, ngayinto yokusebenza khona imali. So thina kidogo sibumbulu njengoba kwenza ukuthi bafunga ufido bru izihlobo zabo labangane kule i-commission.
Kulusizi ngoba kuyakutshengisa ukuthi ilizwe lethu abantu abakakhululeki. ende khonoko kuyakutshengisa ukuthi uma umuntu engabotshela ukuthi kwangona umnangaka waba responsible kufena kayise kube sokuyinto ebulawelwayo kwama commissioner fakelwana akuse kwekile ngoba uma abantu kutwa kwangona bengakhuluma ukuthi ukuthi bona bafila njani aku guarantee lutho endokubuhlungu ukuthi phambi kwe international commission ubo komuntu for saying Emerson wabulala ubaba wakhe. What is wrong with that?
Ababochiweyo bathathu abethu u welcome Moyo u Marshal Sibanda kunye lo Ncube athina esikhala ngakho ukuthi abantu laba babotshelwe udaba olungaqondananga labo bebotshelwa ize ngoba lokho kade kukhulunywa umuntu wonke bephiwe ithuba lokukhuluma kwaba lo muntu okhuluma esemathelesini okubangele ukuba abantu baqalise ukuxabana labo.
Labo ngabanye babantu abaphatheke emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabangela ukudutshulwa kwabantu abayisithupha libutho kulandela ukhetho. Kulamhlanje sikhangela inqabanqoza eqhamuke kobulawayo lamhlanje emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lodlakela olwalandela ukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlandla lemfundiso yemvukuzane yevele ibreast cancer lamhlanje sixoxa lo dokotela osebenza kwesinye isibhedlela eselapha imvukuzane kobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Kuhlelo lwethu lamhlanje oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele sixoxe lo Dr. Thathenda Chingozo, ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane u-oncologist osebenzela eBulawayo Cancer Clinic. Udokotela Chingonzo uchasisa ngemvukuzane yevele eqalela kusibanga lapho umuntu acajangelwa ukuthi ulomkhuhlane.
Once a patient discovers that they have the lump in the breast and a piece of the lump, which is a biopsy, is taken, and this is seen by a doctor called the pathologist and he confirms that the patient has cancer, there are a number of things that we do.
Xa umuntu engananzelela ukuthi uleqhubi ebeleni, uyahamba kudokotela okuthiwa ngupathologist. Imvukuzane ilezigaba ezisuka kustage 0 kusiya kustage 4. Ustage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu. Kusigaba sesine, imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho ezigoqela amaphaphu, izinso lezibindi. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulemvukuzane uyahanjiswa kulokho esikuthi CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu, yikho lapha sisenza ama-x-ray kanye le-ultrasound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane isikuphi isigaba.
So we then do a chest x-ray and an ultrasound scan.
Udokta Chingozo uthi indlela zinengi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.
So there are many forms of treatment. I said there are three main forms. The first one is if the patient can be operated on. So surgery to remove the breast and the lymph nodes can be done.
Kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okuqala yikuhlinza umuntu nxa ehlinzeka ukukhipha ibele lembilaphi. Okwesibili umuntu uyasiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela eyokuqala ukupha imithi okuthiwa yi-chemotherapy. Okwesibili yikutshiswa okuthiwa yi-radiotherapy.
Reduce the chances of the cancer coming back in those regions.
Uqhubeke ethi ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye. Kodwa uDr. Chinkozo uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane ivalula ukwelapha.
So the earlier the cancer is, when it's still a little small lump that has not spread anyway, the higher the chances of curing the cancer.
Imvukuzane nxa ingabonakala isase sigabeni sokuqala kubalula ukuyelapha. Uhlupho yikuthi iningi liyaphuza ukuya ezibhedlela.
It's just making things better for some time.
Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabo esifazana.
Okay, so men, because they also have breast tissue, men have breast. So because they have breast tissue, they also can get breast cancer.
Amadoda lawo ngoba alenyama yamabele ayahlaselwa imvukuzane yebele njalo ayafana, kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelatshwa kwakhona. Lakubo mama, lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelatshwa masinyane.
All that is the same as in women.
Wengeze ethi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe. Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke, njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa kanye lokunye okujwayelekileyo. Iningi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba nje, kodwa ukuhlola kuyasiza ekulondolozeni impilo lomkhuhlane ungakaze umemetheke njalo kusaselula ukwelapha. Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulwisaleni le mvukuzane yebele ngoba yiselapheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umqeqeshi weHighlanders uMadinda Ndlovu uthi akayindawo lanxa nje kulamahungahunga athi ufuna liqembu lenkezi Platinum Stars. Kubika uJoseph Njanje.
Ekhuluma nabalandeli beqembu leHighlanders esebenzisa ikhasi leFacebook leqembu leli uMadinda Ndlovu uthe yena laye uzwangele kabathi kuthiwa iqembu lenkezi Platinum Stars liyamfuna ukuba abe ngumqeqeshi walo, kodwa yena kula muntu oseke wakhulumisana laye phezu kwalokho. Ngalokho ke uKandlovu uthe yena uzimisele ukufeza umsebenzi awuqalise kuqembu leHighlanders lona lobelane lalo phansi isivumelwano esomsebenzi eseminyaka emithathu. Uhlelo lolu esiphezu kwalo solusiya lusiyavuthwa ukuthi ngibona angani sizabe sisivuna njengesikhashana esifitshane esilandelayo. Ngalokhu-ke angila njongo eyokwehlukana lohlelo engaluqalayo, ngaphandle kokuba abalandeli beqembu bengatsho bethi abasangifuni. Hayi, yilapho angiyeke ngibambe ngamandla.
Inkulumo phezu kwekusasa likaMadinda Ndlovu, iqembu leHighlanders lavuke ngemva kokunqotshwa kabuhlungu kwaleli qembu litshaywa ngelechapungu ngemfuko kanyango lwesine enkundleni i-Ascot. Ensukwini ezedluleyo uMadinda uveze isifiso sokuba iqembu lebhoso liqede lihlezi endaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCasalaga Premier Soccer League, kodwa indlela elidlale ngayo emidlalweni yalo iyisikhombisa elisanda kuyidlala lapho elenise khona unqoba kanye kuphela, yitsho ukuba leso sifiso aselakho ukufezeka. Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo ngamashumi amane lane njalo kwimidlalo yalo emithathu eliselelayo lizadlala lele Harare City, elebulawayo Chiefs kanye lele FC Platinum. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano walonyaka wenkezi yeChibuku Super Cup uqhubekela phambili kule mpela viki, lapho kuyadlalwa khona imidlalo yesigaba sesemifinal njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leHarare City lizadibana lele Cape United enkundleni iRufaro, kuthi ngensundu iqembu leDynamos lizanqikelana lele Triangle khona futhi njalo enkundleni iRufaro. Amaqembu azanqoba kusasa yiwo azadlulela phambili ayedlala kufinali, lakuthi iqembu elizanqoba lapho yilo elizamela ilizwe leZimbabwe ngomncintiswano weCAF Confederation Cup. Iqembu leHarare City yilo eliphethe linkezo ngemva kokunqoba nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday. Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphete indlikizane yedlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Galanga House.
Bakutubanjelele Glen Records Tomboli singa botele gewe Tomboli singa botele gewe Tomboli singa botele gewe
Leli lidlalate lesinazo elesithathu njalo liqukethe ingoma ezilithiyomi lanye ezigoqela uLobalumbo.
She's moving on the dance floor Intombiyom Kalanga Iyam Shaya Negoma This Kalanga child
Iqembu leli lingene kwezomculo eminyakeni embalwa edluleyo ngendlikizane yalo elokhu ihlanyisa abanengi ethi Galanga Child. Kudlalade elitsha leli isinazo iqhubeke ngobugabazi bayo obuvela sobala kule ethi Madlandolila. Kheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba Ncube uyachasisa ngalingoma.
Ngathi ingoma nje ekhuluma ngama prejudices ahlangana abantu abahlangana layo ukukhethana engathi inketha bethabi abantu balama preconceived ideas ngeminye imihlobo uza umuntu esithi ha makhalanga ngomadlandolila mase besidla bayakhala zikufake nje in a comical way ukuthi singabangeli abantu i-stress ngoba masishaya izingoma masishaya music sifuna ukukhipha abantu i-stress
labo abangathanda ukulithenga idlalade Ncube balithola ngapi
leli dlalade likhona kuma online stores afana labo Amazon, iTunes, Google Play mawuse UK yatholakala ngasikhangela ku-Facebook wampana noma ungakudinga ipheji le esinazo ku-Facebook uthumele imessage usitshele ukuthi ufuna-ke idlalade noma ungadinga mina-ke uTeach Malaba Ncube ngiyatholakala lami ku-Facebook uma ulidinga idlalade lakhona eZimbabwe silo manager wethu Trevor Kaitse ma ulifuna idlalade ungamthinta layo uyatholakala kubo-Facebook siyabonga.
Iqembu lesinazo liziqhenya ngokubangela kuqala ukuhlabela umculo we-house ngolimi lwesikhalanga. Liphuma ke enkundleni ngale njalo indlikizane ethi Mandiziba. Qembulake lakhe lesinazo behlabelake kamnandi begqiba uhlelo lwethu kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili kuqhamuke udlakela kwabotsha abantu abanekobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwalandela ukhetho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.